Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamukela ku Studio 7 ngesonto mhlazintathu kumbimbi jo 2024 ngokhefu Dube. Endaweni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukwethuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eVictoria Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona ekengakwenzi ukuhle okwenza kube ngasefodeli.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebe khangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bethiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi uMnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokwethula umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lonje ye-EFF. Sithe sisuka khonaphana sabuya back ngekhaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla eliphisayo.
Namhlanje sincoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade egula. Lo munye nje wasithiya ngelokhu zengengozi yemota. So sikhona sibilayo sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Niyo abantu balilithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathala lachaphansi.
Ah, sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esikuya phazamisa iyona leyo eyama-infighting. Abe-CCC yiyo ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto kulezinye ihlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama-structures ilizwe lonke. Kade seMondoro the other day and u-SG wethu kade seMaswingo. Next week I think wase-Victoria Falls. So siyayenza ama-programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizame ukuthi thina siyenza lokhu senza lokhu. Thina siyakha ama-structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siyakuncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye akhava such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho khonoko. Vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandikampaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina ngizange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kulonqedo ukuthi ngambona into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put the proposal, even request a meeting, general leader of opposition. Nye faga ma position kutai president, minambone ngane u lahike lapa la lapa la lapa. Ngova after my elections, as long as one any one of us, ama leaders, kumbi opposition, ya msu president, e koti ya tai, ka ketwa ngabuse.
Lo umnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, ubeqoka le-Studio 7 ese-London. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisana na webandla lezaphu lo usimbalana ngunobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumende. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezinduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sida ngaphi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo kayisikho. Khathesi sineprogramu esiyenzayo esikhokha abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is pufa u-2028 ukhatshana ngoba sesikhathi iprogramu yokuthi siqoxe abantu bezimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumente lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku-2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo kawukamemetheki kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu bezimbabwe siyabamela abantu okubahlukuluzayo siyabakhulumela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by elections. Ngakho ke basekela izandla ngokutsho kwabo.
Umuntu osho njalo uyabe engelaqiniso. Ama-by election esingangenanga kuwo yilawa okuqina okuwine khona uGeorge Zuma nabanye. Wonke ama-by elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile impumla yakhona kokulwa isegcekeni sizana le-candidate futhi e-Bybridge West eyomama u-Torresi. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho lobadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona kengakwenziwa kuhle okwenza kube ngasefodeni. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotelanga endaweni eziningi wenza i-by election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubona ku-by election uyabe sitsho ngapho ngoba wonke ama-by election besikhona.
Umnumzana Mthulisana na ngunobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 esi-Johannesburg kule-South Africa. Ukubandla le-ZANU-PF umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba abekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate kwenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba part of i-Poland lathi siyakwanisa ukuthola izimota. So injongo ngeyokuthi bengasuthi njani bengadla njani aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiyakukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besikhukhumise isikhwama sabo kuphela.
Yikuthi khona abanye abathi okungakwenza bengakwenzi khonokho besabe ibandla le-ZANU-PF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi lapha kulo buzima njalo bala mali.
Hayi kuqathile ukuthi akula muntu esaba ibandla ungayelesaba njani after election ngesikhathi qakathekile se-election ungalesabo siyakhontesta nje siyakwazi ukuthi bona bathi kuthiwa ole bhora ngomakwayo. I-ZANU-PF ngatsho nesihlupho okungamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani. nasha kufuna sivi lukuti kube konu wende lukuti kube le demokrasi. Agula ndiba nga esaba nje kubandla leza nupia. Njalaba wende ayo, ongafuna imali kuyini after election. Ongafuna imali kwenzakala during election. After election umele kuphela besebenzele uZulu. Bekhulume la ivoice yabo izwakale. Beattende la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona ukufuna imali. Njalo iZanu PF abayesabi. Banga asiwo magwalo ukuthi thabe ngesabi iZanu PF. Ukuthi ngesikhathi siya campaign abaye bekhona besithi sivotelene. Bese bezayisaba sesiqedile njalo.
Lo ngumnumzana Nkundla Msanga obexoxa leStudio 7 eseHarare. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel labamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu,
siyosizwe ezamasiko. Kuzamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sikhona ngale-ke lapho-ke okule nkosi. Ubunelani loBhengula wakhethwa umdeme koKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeni sakhe uMnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo kwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Yes, sizokuthake selilungiselele ukuya koDakamela. Kulani khona ngani?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona koDakamela. UDakamela iFriday ka-5 April. Kuyi-lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u-6-ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni, njengalokhu enza umnyaka ophelileyo uNduna uDakamela. Kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina kumnandi kunjeya.
Yikhangelo labo ukuthi abathole imiklomelo ngabantu abanjani, izicoco lezi, kume njani, bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni kusports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini. Yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khona?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka lolo bayisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukuthi ayindaba lo number one. Umoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing. Baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent, laba abagudwa abalesipho sesports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kule competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa umdelo ngoKhumalo, uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoni kusasa ba.
Ngiyabonga kakhulu Ntembo.
Umandla baba mkhulu, babe lobola usenzi.
Sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Divana uhlelo vuselela umoya igama muntungameli inkomo namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo ngokuyakhonza. Lolu ludaba lo mnikelo ngokukhupha njalo kwethuni. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abathina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhiphe izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze. Ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize busiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPawulu wayebhalela abazalwane baseKorinte ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala okungcono ngekho mgceke ukuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owaba khona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kuthi ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno, uNkulunkulu wayesithi lethani izivuno zenu zokuqala, kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona. Ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Busisa abantu abakho abalaleleyo, size sihlangane njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniSpanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabakhulu uNtungamile Nkomo, sike sizwe ukutaboka ngencube kuhlelo lwabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze bathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma-assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo ivalue added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokho iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama wheelchair, abanye basebenzisa imitshina yebraille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama printer ethu lawa yena yabe ngaboni yabe senida o braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day to day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu kodwa bekwanise labo ukuthi bebeyirezenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo braille umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba abaphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abagcina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha sibona ukuthi bona basasesikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura iyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-campaign against budget-related communication pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa ama assistive devices kade sebekhwezile, kodwa uzathola ukuthi ama prices lawo azagcina selokho esenjalo bethathe advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Nkosazana Samantha Sivanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Mutabo Kancube.
Jonga kulo jabuka ncube ungathini lokusasa jahala kithi. Wezemidlalo entertainment indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njani nje usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wengcindi uMeluleko Ndulube wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi sakhula kodwa wagcina ekuthiya umdlalo wengcindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wengqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa lapho abekhona lilunga leqembu ebelizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka kumncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakobulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni lasemarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's where abantu abaningi abaqala ukubona khona besiqalisa ukubona ukuthi umfana lokhu kulesiphiwo esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games ngabuya le gold medal. Sahamba kuma champions of champions around November December khona After I was a champion in the weight division, I got a man who had 45 kgs. The first weight champ was 25 years. Very good catcher, pin weight champ, I went to Baluda. Just as we were 2010. Ngalama National Youth Games ARR ngabe yale coach medalist futhi again
ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube umuyo Philip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li professional njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 coach Philip Striker decided ukuthi thina sijoine professional boxing ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sasingakwazi ukudlala ku professional ngakuthina lo fanele ukudlala la kwakuthiwa ngontanjo sibani sadlala 1-1 sahlala isikhathi the trainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing ring in the trainer, trying to find our sponsors, trying to find your team. I mean, I told Anjani came as a professional boxer with Sula. So, the second came here, it was 2018. And then I went clear because the Mundo and Kalala, I say Kalala Kulama came a professional. Milan has in the map protected. So, that's why in 2018, and I lose a corner, it was both.
Ukungahlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately, hayi izinto zangezihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi jona ngani-boxing yali-sport yebe sekasi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza. Ukuthi nami ngiphile just because iboxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi nami ngabe ngiyadlala ngifana labo oMayweather kodwa zange unfortunately ngazitholi ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imali le ngifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele kwiboxing just because ngasenide family. So that's why I come here to Islanders. Ngafika ngakhatshwa lapha Islanders as grounds me.
UNgulube wayafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMbimbitho ukuthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali, ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sawakholo Njanji, ungathini lokusasa? Ake sizwe ezomculo.
Jolulu, jina siya tanda, uye pinji yangi tanda sa.
Sarbonani balaleli labalande libe Studio 7. Igama lami mna ngingumavisi Khumalo, umhlabeleli we-jazz, afro jazz actually, let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingile lonke, ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhonapha eZimbabwe eHarare, just to be specific. So kathesi ke ngise-studio, I'm actually preparing, ngiyalungiselela ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke, ngithi ngalingaba lokulalela okuhle okwathesi, ngithi lisale ngenjabulo enkulu. UNkulunkulu alibusise lonke.
Kumalo, kuya kumalo phela indoda Ekhaza kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwami namhlanje wothi sikhangele bese lazo uMongameli Emmerson Mnangagwa. Ukhangele ukuba kusasa uza kuye emhlanganweni omkhulu. Awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu. Kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe eBitwa Force Airport. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisa uMthembu Steve Hawkins Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.